So we see card is in Dabago VOA in Jebele.
Livuka njani sulukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 29 Mpalakazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labatholakala kwele gciwane leli kulelo lizwe.
Isinqumo esithethwe uhulumende wakwele South Africa angiboni ububi baso ngoba abantu bese bezenzela umathanda.
Ibandla le-MDCT likhanya selijabukene phakathi kulandela ukhetho lapho okuqhamuke udlakela eHarare ngesonto.
Mpepetwa ukhetho luhambe kuhle, sesidlule ekhethweni, sesilo president wethu okhethiweyo yi-Extraordinary Congress ubaba uDouglas Mpunzora.
Namuhla sigqiba ingxoxo leqembu lomdumo werumba elemasendu boys.
Iqembu lemasendu boys liqembu lomculo, iqembu lasesikhalangeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labantu abatholakala legciwane leli kulelo lizwe. Esethula amazwi akhe izolo ebusuku, umnumzana Ramaphosa uthe izinga lokulimuka leligciwane selikhuphuke livela kusigaba sesibili laya kuzinga lesithathu level 3 ngesiNgisi. Lokhu kutsho ukuthi imigoqo efana le-curfew isizengezelelwa isikhathi kungatshaya ihola lika-9 ntambama kusiyafika u-6 ekuseni akusaphunywa ezindlini. Indawo zokunatha utshwala lokudla sezivalwa ngehola lika-8 ntambama. Njalo utshwala aluswe ukuthengiswa ema-bottle store. Waphinda wakhuluma leminye imigoqo eminenginengi. URamaphosa uqambe indawo ezimbalwa athi yizo ezigcwele igciwane le-coronavirus ezibalisa i-Eastern Cape, KwaZulu-Natal, le-Johannesburg phakathi kwezinye. Sixoxe lentatheli zindaba esebenzela kwele South Africa umnumzana Mxolisi Ncube.
Isinqumo esithethwe uhulumende wakwele South Africa angiboni ububi baso ngoba abantu bese bezenzela umathanda. Abantu bebephiwe imigomo lemibandela yokuvunyelwa ukuthi batshakale, bagcwale yonke indawo, bakholise isikhathi sekhefi kakhulu. Kodwa ngenxa yokuthi abantu abasawulandelanga umthetho, abantu besebezihambela nje mahlayana mahlayana bengagqokanga ama-mask, abantu sebenatha utshwala ezitaradeni, sebezijabulela yonke indawo, abantu sebehamba emasontweni, amanani la abaphiwayo ukuthi kumele abantu bangedluli inani elithile bebengasela ndaba la. Abanye betshona bedlala emapakini, bedlala amabhola, abanye ngabadlala kwizinto eziningi ezihlukeneyo. Kungakho uhulumende laye kubone sokubalulekile ukuthi ukuze asizindise impilo zabantu kufanele abuye futhi njalo afake imigoqo lelana ebivele ikhona, ngoba abantu kukhanya bona bebodwa behlulekile ukuzibamba.
Sike sezwa ukubana kulo hlobo lwegciwane le-coronavirus khona ngapho e-South Africa igciwane lakhona lingani lilobukhali. Ungasitshela ukuthi kukhona yini osuke wakuzwa ngalokhu?
Uhlobo lolu olutsha lwe-coronavirus okuthiwa lubukhali, yebo sengizwile ngalo, kodwa ngingabe ngiqamba amanga nxa ngathi mina ukhona umuntu engimaziyo osethe wabanja yilo kumbe osethe wabulawa yilo. Kodwa lokho akutsho ukuthi lungabe luluhlobo olungekhoyo, kumbe ngithi mina amanani alo angabe phansi. Kungakho ngathi siphile siphakathi kokwethuka nje, ngoba asazi ukuthi kusasa kuzobamba bani.
Amafeatures Mfane ungathini wena ngomumo okhona kakhulu sikhangela ubana leso isikhathi abantu abandiswa ukubuthana bejabulela umnyaka omutsha ozayo.
Uhulumende usechaye umthetho wathi yena ukuze umkhuhlane ungaqhubeki umemetheka, ukuze abantu bangaqhubeki bebanjwayela umkhuhlane, ukuze abantu bangaqhubeki besifa, kufanele ukuthi sibuyele ku level 3 we lockdown. Kungakho abantu kufanele ukuthi balalele lokho okukhulunywe nguhulumende, ngoba uhulumende usuka ehlanganise izinto eziningi ezehlukeneyo ezizo ezimtshengisa ukuthi lokhu kusokufanele kwenzakale ngoba abantu bebengalaleli. Kungakho abantu bangagijimise kakhulu ukuthi kulesikhathi sekhefu njalo bafuna ukujakalela ukujabulela umnyaka omusha. Amakhefu maningi asazofika.
Umnumzana Mxolisi Ncube yintatheli zendaba bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Kunjalo nje ugatsha lukahulumende weZimbabwe olwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abahlanu ababulewe yiCOVID-19 izolo. Ababhubhileyo laba oyedwa ngowakobulawayo kuthi izigaba ezithi Manicaland, Mashonaland West, Harare leMasvingo zibe lomuntu oyedwa ngasigaba obhubhileyo. Abatholakale belegciwane le-coronavirus ngabangamachumi ayisikhombisa lanye 71.
Yebo yebo yebo, mthwaka zomuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla sihlolisisa ukudibane labatsha kulumnyaka. Sikhangela indaba zemfundo, ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lokunye. Lubone njani umnyaka ka-2020? Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
So sibasobala ukuthi bandla le-MDCT selidabukene phakathi kulandela umhlangano we-Congress owenziwe eHarare ngesonto lapho okukhethwe umnumzana Douglas Monzora kodwa abanye ayincintisana labo. Unkosazana Thokozani Khuphe labo umnumzana Morgan Komichi lo Elias Mutsuri basuka emhlanganweni lo ungakapheli besithi kulokuqilibezela. Abathathu laba bakhanya sebebambene kwasala uMonzora yedwa kodwa esenguye othiwa wakhethwa emhlanganweni lo. Ukhuphe ubikwa esithi uzakhweza lolu daba emthethwandaba. Njalo ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentatheli zindaba namhlanje. Sixoxe lesiphathamandla sebandlaleli umnumzana Dan Moyo okucele ukukhokhelwa ngunkosazana Khuphe ukuze sizwe ukuthi bona bathini.
Engakusho ukuthi uDr. Khuphe uluthathile unyathelo khona izolo kusenzakala konke lokhu ucibilezela ade usenziwa ngu-Secretary General uMonzora eletha abantu abangekho bengabangasoma delegates ka-2014 structure. Uye wayistopa iCongress uMadam Khuphe maye bona lokhu kusenzakala and wasuspenda umabhalane uDouglas Monzora ukuthi angasabi the anything to do ngento zomhlangano until kwenzakwe i-investigation kube le disciplinary hearing, ngoba into ayenzileyo akusikho indlela i-MDCT esebenza ngakhona. Bende ngakho umphakathi wonke kufanele abekwazi ukuthi uMadam Khuphe kasoze ayekele iparty ibulawa ngendlela enjalo, ngoba i-MDCT iparty yemthetho, iparty elandela i-constitution and into eyenzakale izolo ayivumelekile ngisho kancinci ku-constitution ukuthi umuntu angazama ukuqibilezela akhiphe amabizo abantu kuvoters roll afake abantu bakhe abalethileyo yena abangasiwo amalunga ephathi yethu abangasiwo amadelegates.
Manje asisoze sibone sekusiba lelinye na icele le-MDC
ma kuyukuthi abantu bafuna ukungalandeli i-constitution yethu, bafuna ukwenza okwabo okwabo mathanda. Thina okwasenza sajoyina i-MDCT kwakuyi-constitution yayo, the way i-constitution ebeka khona sobala ukuthi imithetho yayo imi kanje and le nhloso yayo yokulwisa umbuso ukukhulula abantu bezimbabwe, ukunikeza abantu impilo engcono. So ma kuyukuthi kukhona bona ababona ukuthi bangakwenza ngenye indlela ngaphandle kwe-constitution, asingeke sibamise ngoba lilo ilungelo lawo thina sithi utshintsho silidinga eZimbabwe angeke lufane lalolu esifuna ukulitshintsha esithi ngolwezano ukuthi into ziyarigwa ama-election ayarigwa and njalo kule corruption lobugebenga lobugelekeqe thina njenge-NDC sizama ukwakha iZimbabwe entsha ehlonipha umthetho so abangafuni ukuthi basebenzisane la ngoba bona bebona ungathi balendlela ezingcono ezokuthi bangathuthukisa isizwe sethu asingeke sibamise kodwa abantu bona ngokwabo bazobona ukuthi iqiniso lingakuphi ngoba uDouglas Monzora enjana wetheswe icala lokutshontsha imali zomhlangano obemele zisetshenziswe kuCongress wazisebenzisa ukuletha abakhe abantu abangekho kuvoters roll so ma kuwukuthi bafuna ukumlandela bona labo bazayenza abangakwenza thina sithi siyiphathi yomthetho kodwa ma ifuna ukuthi sisebenzisane adisipline njengayo wonke umuntu ophazamisayo kumhlangano wethu kubuye naye
umnumzana Dan Moyo lilunga lebandla le-MDCT esekela unkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Monzora umnumzana Witness Dube ukuze sizwe ukuthi bona bathini
Mpepetwa ukhetho luhambe kuhle sesidlule ekhethweni sesilo president wethu okhethiweyo i-extraordinary congress ubaba uDouglas Monzora ngakho ke iparty iyaqhubekela phambili ngolwesithathu kuyabe kule standing committee njalo kuzalandela ezinye inhlelo ezeNational Council ekuqaleni kuka January ngokukhuluma kuka president ukwenzela ukuthi siqedise umsebenzi we extraordinary congress ayikwazi ukuthi National Council iye adopta izinto ze National Congress eqedisa konke obe National Congress so iza khona eqaleni kuka January okuza kwenzakala ka test ukuthi ibandla seli 16 liyasebenza liyaphambili okwe congress oko Supreme Court judgment sesigcwalisile konke okufunekayo laba bathi kakwenzakalanga lutho angazi kumbe bangakwanisa ukuthi bayenze i-extraordinary congress ilanga likamhla ka 31 lingakabi khona kodwa okukhona manje bonke abathi ukhetho kaluhambanga kuhle kumele kuyazakale nje ukuthi ngabantu abasebevukela obukhokeli bo-MDCT obukhethwe ngabantu e-congress
manje ngokubona kwenu ayisikho ukuthi kuyagcina sokulamabandla amabili nani
ukudabukana phakathi kwebandla kuba khona nxa kuwukuthi amalunga alelo bandla yiwo adabukene phakathi ibandla alidatshulwa ngabakhokeli lidatshulwa ngabalandeli balo nxa ungakhangela ukuthi ubaba uDouglas Monzora uthole amavota ngu-883 ukusiqathanisa le 118 votes zikamamkhopheli 14 zingaba kumthuri le 9 zingaba kukomichi utshengisele kubantu ubaba uMonzora uwine nge-86% khona lapho kuzona lezi eziseleyo i-14% bakhona nje abaningi kakhulu phakathi kwaba bangavumelani lokwenzakile izolo ngoba kusenzakala umsindo oyibulawa besivotile nomama ukhuphe iwinile kodwa siyakwazi ukuthi beselabo 30% akade besisapota khonapho imathebhelele nje not noma uyathi sihamba 50-50 siyakwazi ukuthi abaningi abasoze bakufune khonokho okungenzakala emathebheleleni south hayi sidlile umbuthano imathebheleleni south ngobuningi bayo ibisapota isekela ubaba uMonzora kanti njalo amanye ama-provinces amaningi usekelo lwakhona nje belucacile
umnumzana Witness Dube isikhulumeli salo okuthiwa wakhethwa kuba ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America eseWashington DC
okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi uhulumende uzaphathisa imuli zabantu abalitshumi elilesitshiyagalombili 18 ababhubhe engozini yebhasi izolo emangweni osuka eHarare usiya eNyamabanda iningi lababhubhileyo ngabe muli ezimbili eyako Chitimbe leyako Rusito. Iphephandaba leChronicle lithi sokulezidumbu eziningi kakhulu emoshari yempilo ezingathathwa izihlobo, ezinye sezifikise umnyaka wonke lokhu zingathathwanga. Isiphathamandla sesibhedlela lesi sitshele iphephandaba leChronicle ukuthi isibhedlela lesi sakhelwa ukugcina izidumbu ezilikhulu elilodwa 100 kuphela, kodwa sikhuluma nje izidumbu ezikhona ziyedlula amakhulu amabili 222. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lesithumele ngeWhatsApp.
Lepuka njani ku Studio 7 imigaba lapho Adolf Shaba sayekwenzile amasela ngomunzuro. Thokozani Khupe nabayicabanga ukuthi akubambisana labo munzuro uzothola amandla le backup ekumelana le MDC Alliance. Manje kuphelile ngaye njengoba beseluzile nje ku Congress. Asazi ukuthi uzobuyela ukuba ngibesekela kumbe aba yini asazi. Ngaleyani party lana yenye party leyo. Yes, sibe siyingxenye yayo from kuphuma ihluka kana ama MDC esuka mabili kusuka MDC 2, kodwa zange sayibone se iphansi kehlazo elifana naleli lenzakele ubumonzora labo komitshi la umzuri la uThokozani Khupe. Hayi, ungazibuza ukuthi ngama amateur ku politics awukhanye ukuthi phambili kukuphi.
Sanibonani basakazi beStudio 7, ngiyabingelela namhlanje okhulumayo ngumalingo phumela upani. Msazi, ngizwa ubuhlungu ikakhulu ngomama uMakhupe olokhe esekelana lamaphathi aloncindezelo elokhe engakuthi laba bantu baloncindezelo olungakanani. Ngibuye ngibe lusizi kubantu bakithi abakomthwakazi abalokhe besasekelana namaphathi angakwazi ukuthi angakwazi ukuba accommodator, angakwazi ukubahlonipha njengabantu basemathebeleleni. Kanti engizibuza khona ukuthi kanti abantu bakithi bathaphani kumaphatha afana nabo MDC namaphatha afana nabo ZANU. Kuyini okumnandi abakudlayo kuleyo ndawo? Kungani ma befuna ukukhokhela bavule noma amanye amaphathi ifu kunzima ukubana babuye ku-MRP eyelwela amalungelo abantu bakomthwakazi? Bayekele ukuxotshana lamaphathi aseHarare. Amaphathi aseHarare asebenzela iHarare, awakwazi ukuyisebenzela emathebelelendi nemigezi. Ngiyabonga Msasaza.
Salubonani baphathi beStudio 7, ngiyalibingelela lonke. Mina nguMasibelo ngisecholojo. Mina kakhulu kakhulu ngikhuluma ngabantu bakithi ngapha emathebelelendi, ukuthi bakithi bantu bakithi bantu bakithi, kambe shuwa lifuna lize liyangiswe njengakhona okusokwenziwe kuMakhupe yini? Shuwa 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 shuwa, kuhle yini khona okokwenzakele? Vulana amehlo libone bakithi, silamaphatha wethu lathi ngapha, nansi MRP asiyisapote nini ngoba ngiyakithi, kunokuthi sibe siyuzwa ngabantu bale Mpumalanga besiyuza, sibe sisetshenziswa. Shuwa at the end of the day usesuyayangeka suyangeka, and lathi siyayangeka ngoba umuntu wakithi. Asisupporte nini amaphathi akithi loba engasoze busa kulandaba, kodwa siyakwazi ukuthi they've got interest in our affairs, lezinto zonke ezenzakala emathebelelendi kithi. Khathe sibunje iMDC yona le bese bebiswa ama-councillors from Harare bebuya nga. Why? Angisila kubona abafuni vele ukuthi thina vele siphathe lutho. So please asishanane nini lakho lokhu, sisupporte nini ezethu iphathi ezingapha. Shuwa sithiyanane nini lakho, asivule namehlo sibone bakithi. Sebe sithathele everything thina lapha emathebelelendi, sithathelwe bona babasaba even abakuzanu even abaku-MDC abethu abangapha emathebele bayenzani? Akula, bazisuthisele zabo izisu kuphela, basetshenziswa kuphela bona, thina asigeyini lutho ngapho. So sithiyanane nini lakho lokhu, hayikhona ukuthi sibe silokhe silandelana la maphathwana la eMpumalanga angasoze sincede ngalo. Asithiyanane nini lakho, sikhangele okwethu loba kungasoze kusise ndawo, kodwa kungcono kunokuthi abantu beMpumalanga bebekhwela besiya phezulu ngathi. Asishane nini lakho lokhu
bani balaleli baka Studio 7? Mina ngikhuluma ngunkosikona Khupe, ngibuya eHomestead. Ya, awokuqala hayi siyayizwa sibili corona, hayi siyayizwa i corona sibili ukuthi hayi yamotha hayo nokwenzakala iholiday lulu zikorona yangathi baningi eZimbabwe hayi siyacela abantu siwa bagqoka kahle ama mask abavela babasagqoki sebegqoka phansi kwesilevu lapha kuthiwa igqoka imask kodwa umuntu egqoka phansi kwesilevu la uyabuvikela icorona kwaphana hayi bantu ke sihloni phanini nizibonkile hayi ke sihloni phanini thina siyagqoka ama mask kodwa ayithe sesingenwa icorona lalisangenwa icorona sokungena thina sesigqoka ama mask ngangingolathi singasagqoki imask okunjalo
lawo bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kweleMelika, idale leThe House livotile izolo ebusuku lavumelana ukuthi abantu kumele baphiwe amadola azinkulungwane ezimbili 2000 phansi komthetho wokuvuselela umnotho owe-stimulus bill. Sokusele ukuthi idale leSenate lona elilamalunga ebandla lama-Republicans amaningi lipasise lumthetho. Kodwa leli dale lilamalunga amaningi angasoze avumelane lokupasisa lomthetho lanxa umongameli Donald Trump evumelana labebandla lama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi ukungasayini lomthetho obekwenziwa ngoTrump engaba elenjongo bani.
Ngiyambona sibili umnumzana uTrump yena ungumuntu ongaqedakaliyo ukuthi kuyini akufunayo, kuyini angakufuniyo. Ukuthi khona eme amalanga lamahlanu ubengathi ufuna ukutshengisela nje ama-muscles akhe ukuthi usesekhona, ukhona, nguye ozibambileyo, nguye ongunkosi lapha esihlalweni. Ngokokuqala lokho. Okwesibili, ubezama ukuthi ethusele ngoba nxa ukhangela ama-Republicans amaningi abesengathi amchiya laba kade bengavumelani lokuthi imali le iye phezulu, sesebenzisa ke yona imali ukuthi abatshengisele okunjengabomakano ukuthi abatshengisele ukuthi ehe nguye lapha kanisayini okuyibhili kwenlo ukuthi alisayini. Ngibona ngathi kulezi eziningi ngoba ibhili lakhona akusikho ukuthi likhangelane lokuthi lisize abantu kuphela, likhangelane lohulumende lakho ukuthi uhulumende kungenziwa lokho kuthiwa i-shutdown kusukela namuhla ngemande. So ngibona ngathi kube lokufuqa i-pressure enkulu ukuthi kasayine kasayine, engxenye unkosikazi umtshelele ukuthi hayi sayina wena sayina wasesayina.
Siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini, yena uTrump lama-Republicans babe sithi i-2000 iningi kakhulu. Kodwa sibone senguye ongani usefuna ukuthi abantu baphiwe yena leyo. Ungathi wena nxa ukhangela ubesebenzisa yini udaba lwemali le ukuthi afeze injongo zakhe, kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali?
Hayi, mina ngibona ngathi nxa ukhangela ngemali le kulezinto ezimbili futhi njengangaphezulu ngale ndlela engakutsho. Into yokuqala okwemali le ukuthi laba ma-Republicans abebandla lakhe yibo ababesithi hayi iningi kakhulu, abantu baphiwa imali eningi kakhulu, akumelanga baphongukuphiwa i-stimulus lesi imali ephongukuphiwa nje i-600 yona leyo ilungile. Babevele besithi iningi kakhulu futhi ngenxa yokuthi sebengathi bayamvukela laba abayibaba ama-Republicans ama-senators la asengathi abamaningi amchiyayo eselandela uBiden.
Umnumzana Raphael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Lamuhla sigciba ingxoxo yethu esiyenze lo Brutus Gumbi wabo Ndebele, ilunga leqembu leMasendu Boys. Lona iqembu leMasendu Boys lingobani?
Yeah, iqembu leMasendu Boys
liqembu lomculo, iqembu lasesikhalangeni, iqembu elisungulwe nguBrutus Ndiwabo Ndebele wakwaMasendu, iqembu elisungulwe ngomnyaka ka-2005. Sinawo nje ama-albhamu, silawo ama-albhamu abaningi bayawazi esiwakhiphe ngaphambilini, kodwa-ke sigcine ukukhipha i-albhamu five years ago, elithi lona zinkulu, kodwa ke sikhona ingoma ezaziwayo ezifana nakuShasha, Manocha, Onembeza, kusemhlabeni, ukubala nje isithanda. Sitholakala kucingo oluthi 073-2581-323 okanye ku 084-422-97. Ungasifonela noma ungasithola kuWhatsApp ukuze sibone ukuthi ukuphi nendawo, ungafinyeleleka kanjani ukuze uthole phela izingoma zethu noma amaculo wethu.
Licula lingaphi?
Iqembu leMasendu Boys licula lisezweni laseMzansi Afrika, eSouth Africa.
Ungavalelisa uZulu.
Ngibonge leli thuba emsakazini, ngibonge njalo nabalaleli balo msakazo omkhulu kangaka, engakushiyela abalandeli nabalaleli. Ngathi mina asiziphatheni kahle njengoba sisazi ukuthi kunesifo lesi phela esiyingunda bamlonyeni, isifo i-coronavirus COVID-19, nasemgwaqweni njengoba kulikhefu elikhulu, kumele siqaphele njalo silandele imithetho yomgwaqo, silandele njalo nama-protocols esiwanikezwa ngezizazi zemtholampilo. Ngibuye ngithi njalo siziphatheni kahle kuko konke esikwenzayo, kunembadalo. Ngibonge kakhulu, ngithi ke zwili ngithi ziyabhavuma.
Thank you.
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Umongameli wele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labatholakala belegciwane leli kulelo lizwe. Ibandla le-MDCT likhanya selidabukene phakathi kulandela ukhetho lapho uqhamuke uDlakela eHarare ngesonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.